isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Impalakazi 2021 uFrancis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown le vele yilele sikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe. Ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke amamaski.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi kwakwangwani bakithi njengokumbonanye manxebanxebanyinje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona ngini.
So uqhamuke ubudlwangudlwangu obesabekayo eShangani Mai esiqindini seyinsiza kubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1. Lapho sokusungulwe khona umncintiswano weWafa Wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa umsakazo. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle beyikhuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ukuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukuba naqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19 kodwa iningi lisaselemibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalisa ukusebenza ngabo-7 sophangisa futhi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge. Sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu baba befuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufend ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane ehle gijime ezindlini bebalekela le curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi kasiseka sikhathi sokuthi sixoxe kabanzi lama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Kube sihlangana lazo njengabantu abafukazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela asilazo. Sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo unjani. E-town kule congestion abantu bagcwele kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekhansilini ngivumeleni ngithi hayi angiboni hlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizange sihlangane lomunye wethu obothiwe ukuthi awobothele ukuthengisa then ezinye inhlupho inhlupho njengakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela sikhangelela ukuthi kathesi sesaba isikhathe zulu nxa singela ndawo ezilamashedi ukuze sicathe lezi zinto zethu esizithengisayo kuba nzima kakhulu sizithola sesinethwa izulu kuma pavement okuluhlupho okuluhlupho olukhulu kakhulu akini
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso zeCOVID-19
Hayi i-lockdown le vele into besikhangelele kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi abantu abazisebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoka amamask bengaminyani umlilo lokhu siyaphambili kasimanga kodwa kayi kuhleke ukuthi abantu abamiswanga ukuthi baye emsebenzini siyakhuthaza kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo nxa besiyathenga labo bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane labo bazinakekile bazivikele kakhulukazi
usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya laye usekhuthaze uzulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe
umkhuhlane lo we-coronavirus lo ibhubhane leli libi kangaka selibuya lingumkhakha omutsha okuthiwa i-omnicom i-omnicom le iyamemetheka kakhulu inamathela masinyane masinyane ihamba isiya phambili abantu siyabona lokhu besenza ezininye eminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask lokhu besiya lapho kunabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo ubhubhiswana olubi kangaka olu-omnicom siyacela ukuthi abantu bayitshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengaguqulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu emningi izatshabalala lowo mkhuhlane lo omnicom lo kasho umkhuhlane
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amachumi amathathu lambili 23,623 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Cyril Ramaphosa okule South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa ekuself isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyana ele coronavirus izolo uthi usokumalo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa
ngokusho kombiko wethulwe yofisi kamongameli Umnumzana Ramaphosa uqale kungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni ukukhumbula umuyi umnumzana FW de Klerk owaba umongameli okugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lombiko uthi umnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo lombiko uthi umnumzana Ramaphosa Ake kwesibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshe emsebenzini ukuze angathelela abanye. Umphathi ntambo ogatsha lubona ngenhlalo kaZulu unkosazana Lindwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona.
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
We all have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli kaRamaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Uma ngabe Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1000 emavikini ambalwa edluleyo la kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Usikomitsho wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi Bonakeni uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19
kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela esinganqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus,
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo olutsha lwe-coronavirus i-Omicron variant okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Ukuyesabisa kuyethusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba kusiya kuma-holidays. Manje maye sisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa ukuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusenza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesesabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele kumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu balakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezisijiyakalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Africa kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla ukuhlaba iJackson yokuvikela i-coronavirus. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Sokuqhamuke udlongudlongo obesebekayo eShangani Mine esiqintini seNsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalendalo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulumgodi owama ukusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali balindawo amagabha avuzayo behlukuluza abesifazana njalo begeca ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlibe ngalithola. Ukuswelakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide okungekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni labengibha khona mpela ngokugebha futhi. Ngingazi ukuthi ule loba kuyidula uyakwanisa ukuthathilwa. Bakhona abathiwa ngobhuti. Abathatha.
Ungazama uphisa laba kugamula?
Awusikho. Ungaphikisa. Ungatshensa la uthole okuyigremu hhayi akutshayi
Umnumzana
William Gondo usile ekufeni ngemva kokuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja.
Ishu nale ikhona, but then it seems ipolisi vele ayikukwanisa ukusova ishu yona le kakhulu ukuthi kuyafa abantu. But then the issue is abantu bakhona vele even singabatshela vele akula ishini yenzakalayo. I mean angathola umkhuthi wami abale power ba-entertainer ngingafuna ukuyala labo vele bayambulala. The only solution is to give them. Bayathatha because akula plan even uyahamba ngani vele ungafuna ukuhamba khona ngani end of the day uyabulawa because bayarumpa rumpa khonapho vele bayazakala kuthi bakhona.
Isakhamuzi sechangani mine umnumzana Renders Chuma ukhala ngamapholisa asehlelekile ukumisa ubudlwangudlwangu kulindawo
lapho kutholakala khona igolide uzwakala kuba lomsindo uzwa wakho ungaba khonapho le nsimu yakho bathi hhayi ngathi ayehlulekile ngokuthi abuyabe khona kuyabe kuqhubeka kunjani angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamthaye bathathe bahambe yikho kulimali okwenziwa abantu kuthi ukuthi inqala kiminqaba engafika ensimuyamagebhu akulalutho engalwenza ukuhlala ukhangele baze bahambe kodwa ungaze ubiza amapholisa kuthinti.
Abantu abalitshumi lambili 12 balinyazwe kakhulu bakhecwa ngotshekesha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo
kusezinyele bafike emabhuthi lapho bakhenziwa khona bazobe tshaya abantu osinje sonto esingizake ngako bakugijima tshaya ngebhevi inkala kathi uyathwalela ihloko emkhonto zonke izinto ezilimazayo sengazi ukuthi siyaripota emapholiseni amapholisa khona kwadla lapo kusokula abantu abaningi lapo eqaliseni labo phela nto sasihlezi kuyisebenzi zokuthi kathi esokapho ngugcwala umuntu wonke osuka osuka lelalilali sipho ngugcwala umuntu afika wone ahambe kwazi kasuzabonakale futhi.
Abesifazana kule ndawo abendele kubotsheketsa labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomkabo. Unkosazi Senzani Zuripayi walinyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Uduvo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi kwakwangwani bakithi njengobumbonanye umanxebanxebanye nje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engabuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona nginje.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyahlangana Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana Tsitsi Kumalo ngwehlangane Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaywa kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abanasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuli zabo.
Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abhuzwayo. Abaningi bayarechwa besehlele ukukhuluma. So ngathi sithi ngcono ngenze iprogram leyo kwenza ukuthi at least abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesabi.
Umnumzana Kazembe Kazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedise ukubamba otsheketa ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Dickson ayiwakhangela lesi sigaba alile ukukhuluma le-Studio 7 athi sibhalele incwadi kunkokeli zabo eHarare. Abahlali beshangani mine bathi izigebenga zisenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele e-Studio 7 ngapha ngaseshangani mine ikamera mu Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Kobe bathi kabasoze bavume ukuba aqotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokheli entsha egoqela umongameli webandla le-MTCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonzora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kukalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende labanye abacanjatshingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonzora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora ukhetho lukamongameli kwibandla leli oluza kwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Mnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa icabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukhansila kumbe umeya osekelwe bamakhuphe exotshwa nge-recall, lokhu sikubona kuyiqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhuphe, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa, abantu laba njengokutsho kwabo bekufuze sibone kuqala ukuxotshwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezivalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe laboDaniel Molekile.
Yee, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha linalithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexotshwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhalele ibandla lakhe becela lawo maminisi okuxotsha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kumphume kubandla le-MDC njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile eyi-MDCT njalo uzahlala eyi-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT. Kodwa umama uMakhuphe yasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumelise MTCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende nongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalela ephalamende kumbe awe councilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethe lamagqwetha ameleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba ngolidale lelunga ledale leParliament. Ach, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga leMDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso zeMDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bathaba phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola, abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxela uGibbs Dube iseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka kumkhakha omitsha oyi-Omicron. Kwezemidlalo asesukelene amaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni seziva Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano weWafa Wafa. UJoseph Njanji usipha loluthaba.
Umncintiswano weWafa Wafa uqale ngomgqibelo wedluleyo lapho iqembu leAxford Spurs elinqobe khona leZimbabwe Saints nge-3-0, eLemosi Rovers litshaywe nge-3-0 ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe leMountain Climbers nge-2-0, eLemakhandeni Pirates linqobe leQuality Foods nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, eleCas Mine lalo linqobe leMainline nge-5-4 ngemva kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, ngesonto iqembu leArnel linqobe leTalent Vision nge-1-0, uTelebozo 90 linqobe leRatanang nge-3-2 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqiqetshwa ngababe ngabadlali beqembu leHighlanders uInnocent Mapuranga kanye noChipo Tutu. Abafana beBozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqetshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
We managed to pick ourselves up.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1, njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Ngabafana abancane abasafunda, njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZPC Wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni leWange lapho bekumele lomdlalo udlalelwe khona. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasalaka Premier Soccer League ngempela viki edlulileyo ngemva kokuba eminye imidlalo edluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19. Lomdlalo ngoba uphakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHeren azona ofike emaphethelweni elinkezi linqobe nge-3-0. Limpumela ichi iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani lilomiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo eyithoba mnembili yeviki lesithathu elomncintiswano we-PSL edluliselwe phambili ngempela viki edluleyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Ngakwelethu icele bekulabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nxa kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lo ayisikhombisa lomkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanjini.
Ngehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. So qhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seNsiza bubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seziva Southern Region Division 1 osokusungulwe umncintiswano woye Wafa Wafa. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluzalelisayo ngupraxitus Jeremiah Ngcithi. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Linani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.